uJamisa utsho lokhu emhlanganweni netathelizindaba esigodlweni sebandla lakhe ele-MDCT eHarare, lapho aphinde khona inkulumo yakhe yokuthi aluyi kuba khona ukhetho lonyaka nxa lokhu abakhuluna ngakho ungasalungisiswanga. UJamisa uthi usenze imizamo embalwa ukuthi abesadiki babize umhlangano wokuxazulula ukungezwani osekukhona phakathi kwabe-MDCT Alliance, iZEC lohulumende.
In the interest of dialogue, I've sent and dispatched the team to request an extraordinary meeting, which I have always
been sengithumele iqula ukuyacela abesadiki ukuthi babizele lo mhlangano engisiphezulu ukutshela, kodwa nganganawa lo mgcinisihlalo wenhlanganiso yeZEC ngisenza lokhu njengomunye ozoncintisa kukhetho. Ngenze lokhu ngimele bonke abazoncintisa kulolu khetho ngaphansi kwe-alliance, okubalisa olokudinga abameli bezigaba kanye labomanisipala bonke engibamelayo sozokutholiswa okufunakalayo lapho kuqhutshwa ukhetho. Nxa uJustice Chigumba engala ukungena lomhlangano, cela ukuhlangana lawo wonke ama-commissioners akwenhlanganiso yeZEC.
Utshele intathelizindaba ukuba abomanyano we-MDCT Alliance abasoke baliphinda iphutha abalenza kukhetho luka-2008 loluka-2013, kwasekelwa yisikhulumeli sikamnumzana Jamisa uDr. Nkululeko Sibanda.
Into eqakathekileyo ukuthi abantu beZimbabwe abakhokhelwa ngupresident Nelson Chamisa bathi bona hhayi upresident Chamisa ngeke bamvumele ukuthi angene kukhetho oluvele solwenziwe iZEC leZANU PF olungeke liphumise impumelelo evele ebantwini kodwa evela kuZANU PF leZEC. Ngakho upresident uthi hhayi ngalelo lami nilalela abantu abantu babazathi ukuthi kathi vele iZEC iqhashwe ngubani yenze umsebenzi kabani, bafuna iZEC elandele umthetho. Yikho lokho akusho upresident.
Usibanda uthi sekukuzulu weZimbabwe ukuba athathe manyathelo bani ukutshengisa ukukhonona kwakhe ngeZEC.
Upresident uthile wathi abantu bazazibonela ngoba okuzenziwa i-MDCT Alliance kuvele ebantwini kuthiwa kwabantu. Watsho njalo ukuthi sizikunje silalele izulu sisitsho ukuthi kathi simbuze ukuthi kathi siqhubeka siya ngani. Ngakho ngibone ngani akusukuzathiwana singafundanga ukuthi ilizwe leZimbabwe lelabantu lezimbe eZimbabwe ayisilo likaJigumba, ayisilo likamnangama.
Abe-MDCT Alliance bathi banikeza abeZEC kusiyaphela liviki ukuba balungisise lokho abakhala ngakho, lanxa bengasathandanga ukuveza ukuba manyathelo bani azothathwa nxa zingalalelwanga lezo zikhalazo, lanxa beziyisitshiyagalombili izikhalazo abangazo kwabeZEC. Abe-MDC Alliance bathi zimbili ezimqoka eziqondiswe kumgcinisihlalo weZEC uJustice Chigumba. Lezi ngezithi udaba lokudindwa kwamaphepha okuvotisa ama-ballot papers lolokutholiswa ugwalo olulamagama ababhalisa ukuba lelungelo lokuvota i-voters roll. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumezi Gama.